Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zilichumi lambili ngozibandlela 2017 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa ukuthi yena ukhangele ukuthi uzabe uyakhokhela ibandla leli ukuthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo.
Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla.
Konke nje singanisengozine ukuthi singacina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa izithele.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela okumemetheka kwesihudo se-typhoid eHarare. AbeZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi bakhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni kakhulu kumathuba emisebenzi aqhubeka encipha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abagcini sihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF sebechodoze umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labantu abaxotshwe kuleli bandla ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukweyisa uMongameli Mugabe lokuba ngamahlongandlebe. Embikweni abawethule izolo ntambama, abagcini sihlalo laba bathe uMnangagwa kamelanga abe lobudlelwano labahlamuki ngoba ukwenza njalo kumenza akhanye njengomuntu ojonge ukuhlamukela uMgabe. UMnangagwa wenze idili ngekhefu lekhisimusi lapho abikwa enxuse khona abantu abaxotshwayo kuZANU-PF abamsekelayo ukuthi athathe isikhundla sikaMgabe. Emkhosini lo uMnangagwa wabonakala enatha ngenkomitsho eyayibhalwe ukuthi "I am the boss." Okuyinto eyasolwa kakhulu ngabecele leZANU-PF elilwisana loMnangagwa LG-14. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sihlaziye lolu daba.
Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi uVice President angakhanya esengumuntu ogijima edlala labantu okuthiwe libandla alikhokhelayo njengo-vice president kayisibo bantu abayenza kube lokumanyana. Kuyamangalisa kakhulu ukuthi nxa ukuthi yena ukhangelele ukuthi uzabe uyakhokhela ibandla leli uthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlisela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo. Kuyinto emangalisayo kakhulu ukuthi athi engabe kwenzele njalo umbiko lowo osuki ngabagcini sihlalo bema-province awezalo ngibona ngani mina uqondile nxa ukhangela ngokuthi ibandla kufanele likhokhelwe njani njalo kusetshenzwa njani kumhlanganiso mayelana lokuthi abantu bagcina njani njalo balandela njani imithetho yalelo bandla kumbe singathi inhlanganiso. Ngibone ngani mina ukuthi omunye wabakhokhela abonakale ehamba labantu abaxotshiweyo abathi hayi bazama ukubhidliza ibandla kuyinto embi kakhulu, kufana lokuthi ipolisa likhanye kumbe umkhokhelo wamapolisa akhanye gijigijila abantu abazakalayo ukuthi hayi bajayele ukutshontsha benze izinto ezimbi kuyinto ethusayo kakhulu.
Ukuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kubandla leZANU-PF Dokotela Sibanda kwandulelwa izehlakalo ezinje, kambe singabona bemenza uMnangagwa abakwenza unkosikazi Mujuru na?
ngibone ngani mina ngakwakuzashupha ukuthi bamenza bakwenza umjuru ngendaba yokuthi mhlawumbe babecabanga ukuthi abathela sikhathi eside bengangeni kukhetho luka-2018 kodwa ngabe bekuyikuthi u-2018 engafika izanu ibe le mpumela. Ngibone ngani ngemva kwalolo khetho bangasuka nje bamthayi akume ngaphandle ngemforward ngoba babekacabangela ukuthi kungabaphazamisa emkhankasweni wokhetho olulandelayo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Uhulumende sekhuthazwe ukuba ehloniphe abantu abaphila ngokuthengisa emigwaqweni njalo echiyane lomkhuba okubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Harare Residence Trust, HRT, uMnumzana Precious Shumba, ngesikhathi ngena umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center lapho belandisa phezu kwesimo sedolobha leHarare.
The government needs to be respecting those people.
Uhulumende abohlonipha laba bantu, akalalo ilungelo lokubabeka umlandu laba bantu uhulumende, kona bayibo abamtholisa imali. Uhulumende akazake eye ebantwini laba ukuyabatholisa amanzi noma ukudla. Abantu laba baphila ngokuthengisa njalo abayenelisi ukuthi benze abakufunayo ngenxa yokuthi kabala mali. Imali leyi bayisebenzisa ukufundisa abantu babo.
Ushumba usole inkokheli yeZANU-PF wathi kumele yehlukane lomkhuba wenkulumo zokweyisana lezakhamizi ilulaza isimo esingesihle endaweni yokuvuma ukuba ilizwe libhekane lenkinga okumele ilungisiswe. Ushumba unikeze umzekeliso wenkulumo kamphathi ntambo wezempila kahle uDr. David Parrenyathwa ngeviki ephelileyo lapho achaze uZulu njengongazinakekeliyo. UParrenyathwa wethule lamazwi ngesikhathi sethula umbiko wakhe phezu kwesimo sezempila kahle ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid eMbare kunsukwana isanda kwedlula.
Dr. Parrenyathwa is sick in the head. He is saying these people are dirty. That's what he said. He attacked the residents and said they are unhygienic.
Uyagula lapha ke ekhanda uDr. Parrenyathwa uthi yena laba bantu bangcolile. Ikuthethisa izakhamizi esithi laba bantu kabahlanzekanga. Kuthi kabahlanzekanga njani yena umunicipality engatholiswa imali eqondiswa kunhlangothi yezempilakahle.
Sekufe abantu ababili bebulawa ngumkhuhlane wesihudo se-typhoid eHarare kuthi abazinkulungwane ezimbalwa bawubamba lomkhuhlane. Lomkhuhlane ubangelwa ingcekeza. Inhlanganiso ezisebenzelana loZulu zikhuthaza uhulumende ukuba aqondise lokho okumele kulungisiswe angazacatsha ngomunwe egcona uZulu yena ovele esebunzimeni. Uhulumende ukhuthazwe njalo ukuba alungisise udaba lokungethembeki oselubhahile elizweni ehlukane lokuthukana loZulu yena ozama ukuziphilisa ngendlela ezehlukeneyo ngoba eswele imisebenzi kubangelwa nguhulumende munye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Siloko sikudaba lomkhuhlane we-typhoid izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zesabela ukuthi zingagcina sezihlaselwe yilomkhuhlane njengoba zihlezi zisamukela izihlobo zazo ezivela ekhaya. Kubika uBenedictine Hlapho.
Ngesikhathi Zimbabwe ihlaselwa i-cholera ngo-2008 kakuzange kuthatha isikhathi ingakahlaseli kwele South Africa. Ukuqhamuka komkhuhlane we-typhoid olegciwane elithelelwana phose ngokufanayo le-cholera, lodletshana lokuthi layo i-cholera isibuyile kwezinye indawo eZimbabwe, sekulethe ukwesaba kuningi kuzizalwane zeZimbabwe kuleli. Abanye bathi balesihlobo zabo esihlala eHarare, lapho kubhahe khona lo mkhuhlane, eziza viki zonke kwele South Africa zizodinga impahla zokuthengisa lobo kunye okungasekho eZimbabwe. Bathi ke makhulu amathubo ukuthi labo bagcine sebewutholile lo mkhuhlane njengoba begezela ndawo yinye, besebenzisa sambuzi sinye, lokudla ndawonye lezihlobo zabo lezi. Ngokutsho kwabezempila kahle, asebehlaselwe yilo mkhuhlane balakho ukuthelela abanye ngxa igciwane eliubangelayo lisezandleni zabo ngesikhathi belungisa ukudla lobanxa ongelawo engabamba amanzi abachithe esambuzeni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mongeze Mpofu uthi bafisa ngazo zonke indlela ukuthi eZimbabwe liuqede umkhuhlanelo njengoba lobanje bona bekwele South Africa labo kabaphephanga.
Kusungula alethi le ngoba la South Africa sebekhuluma la ngawo. Ngala ile news ze South Africa sebekhuluma la ngomkhuhlanelo. So sesithembele ku Department of Health ye South Africa. Ngicabanga into South Africa ngebe yalo ukusiza ngoba they've got enough equipment. Awubhozana ngebe yalo ukusiza ngoba laba they've got enough equipment.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Sebenzani Mqolo uthi ngeke babandlulule ihlobo zabo ngalomkhuhlane ngoba vele iningi labasala eZimbabwe sebethola phose konke okokuziphilisa eSouth Africa.
Sokukiyo iSouth Africa ukuthi ke emngcweleni izame uqinisa kakhulu mhlawumbe ukucheck abantu abajampela abadlulela ngapha eSouth Africa. Into vele ezoba i-challenge kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abahamba mhlawumbe ngabo double up kuzoba nzima ukuthi iSouth Africa ikuvimbele lokho.
Umnomzana Vusumuzi Ncube yena uthi usizi ukuthi akukho okwenziwa nguhulumende kwamanje okutshengisa ukuthi uzawuqeda lo mkhuhlane. Uthi izibi ezigcwele ndawo yonke ikakhulu eHarare lapho lomkhuhlane obhakhe khona nokusilela kwamanzi ahlanzekileyo yizwe izinto zakuqala obekufanele ukuthi uhulumende alwisane lazo.
Sonke nje singathi sengozini ukuthi singagcina sibambe umkhuhlane we-typhoid. Ambona kuzophangisa ukuthi kulungisiseke. Singakhangelela phambili kubo-2020 ukuthi izibi zeZimbabwe ziyakwanisa ukuthi ziphele.
Kusenjalo inhlangothi ezibona ngokulwiswa kwemikhuhlane ethelelwanayo kwele South Africa zithi zizilungiselele kulwisana lalo mkhuhlane nxa kungenzeka uqhamuke. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibhanga elikhulu lomhlaba eliphathisa amazwe ngemali ele World Bank lithi umnotho weZimbabwe uzathuthuka ngesilinganiso phose sokune ekhulwini i-3.8% lonyaka. Isilinganiso lesi sikhulu kancane kulaleso ebesikhangelelwe nguhulumende. I-World Bank yethule imbiko izolo isithi umnotho weZimbabwe ukhangelelwe njalo ukukhula ngesilinganiso sokwedlula kancane okuthathu ekhulwini i-3.4%. Kulivetoku namuhla kuhlelo lwabesifazana sixoxa ngodaba lwabathandanayo behlala emazweni ehlukeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Siqale ngakhona pha kwele Melika. Umqondisi wamapolisa asebenza eNCITA awe National Intelligence umnumzana James Klepper uthi watshela oseza kuba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump ukuthi gabala bufakazi bokuthi ele Russia lilembiko engamfaka esimeni esibi. Sisiphethe ezivela kwamanyamazwe ngokuya kwele Cameroon. Ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabakhuluma isilungu sokubangele ukuthi uhulumende avale umsakazo obukhuthaza ukuthi izizalwane zikahulumende izizalwane zakulelo lizwe zikhulumisane ngodaba lokukhuluma isilungu lesiFrench kulelo lizwe. Etabeni lethu olumqoka Inengi labantu abavela emhlubulweni weMandebeleni abethekelele edolobheni lakoBulawayo bedlulela emakhaya abo kumbe ukuyadlela ikhefu baphindele emazweni balokudana okukhulu ngesimo sedolobho leli. Bathi kaliseyilo dolobho ekade belijwayele. OBulawayo abambone kulolu hambo bathi usengcolile, izibi ziphongulahlelwa ndawana yonke, amabhimu engasabuthwa njengensukwini, impompi zamanzi aphuma ezambuzi zihlala isikhathi eside, zidabukile zingalungiswa, abantu beseqa amanzi angcolileyo. Iningi labo libeka umansipala umlando wokungasebenzeli izakhamizi ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxelo lwela ilungelo loluntu unkosazana Nozipho Moyo elesi khulumeli sikamansipala unkosikazi Nesizampofu.
Ngeqiniso nxa sesikhangela ukuthi sivela kuphi njengoBulawayo masengakhompeya ngobo-1990 sesikhangela lesikhathi esisizo sikhathi esi-2017 izistandadi zokuhlanzeka kwedorobho sokuyile. Akunento ebuhlungu njengokuthi nxa uvuka ekuseni usiyafika ku-CBD kobogodini amaphepha abakhona phana, it's very pathetic. Ye, amabhimu asekhona kodwa ungakhangela phakathi edorobheni amabhimu a-concentrated ku-CBD usilanda indawo zokwe-PMEs utholokela usiyafika ngale kubo tower block, that is the main city. But as I'm sitting in Katesi, in Puma, in Anyendi, from South Asian, it's just like a Harare Road. It's like a lane of Josiah. They have not been. So in terms of litter, in the years, you notice what is, there's actually more litter. You can notice it now. I'm at the corner here, but I don't think they're sufficient. They are nearly in the road.
Miss Mpov, wena ke ucelele kucouncil uthini ke ngezandlube lezangkathaze lezi lezibhekane lezi zakamizi zakoBulawayo?
Ungananzelela abantu bakoBulawayo kule culture ingathi indlela thiyiso khona ayisiyo. For instance, illiterate ngabantu abalahlela amaphepha phansi. Abantu bahamba, umuntu ubone driver imota emangalisayo kodwa elahlela iphepha phansi. So icouncil iyazama ukuthi yenze i-public awareness. Singabhoda amadorobho, iqiniso kulamanye amadorobho ungabhoda even overseas, ibhimu is not necessary every corner. Ngoba abantu bafundisa ukuthi nxa vele first ungahamba usinde emgwaqweni. Okwesibili, lokhu iphepha oligenerator-ayo ligcine uzalilahla ngini. Kodwa eBulawayo kasiyenzi njalo. Akhona amabhimu edorobheni ku-CBD but they are not adequate. Nxa sikhangela lapho esihlala khona esingathi kusemalokitshini, i-council izamile ukuthi ifake kulama-community groups aklinayo ahambayo ward by ward. So i-ward A1 ilabantu from the community abahamba bedobha amaphepha. Sisuke lapho futhi kulama-refuse trucks esesiwasebenzisa avela ku-community. So i-community has been empowered to collect refuse not only suke ezindlini, incedisana ne-council ukuthi iyefika ku-landfill site. Kodwa esikunanzelelayo yikuthi thina ngokwethu asisaphathi kuhle idorobho lethu, sesingamachapa. Njalo njenge-council asitsho ukuthi asomlandu wethu ukuklina idorobho. Siyazama kodwa okwakathesi i-problem enkulu yikuthi abantu i-culture yethu kayisiyo, kasayenzi kuhle.
Selike lazama na ukuthi libe le nhlelo zokufundisana kumbe ukuhlawulisa labo? Ngoba njengemazweni ngapha ungabonakala uphongulahlela ndawana yonke bayakuhlawulisa. Seleke la kuzama yini khona lokho njengekansili?
Ye, akhona esithi ngama-fines, inhlawulo oyibhadalayo for littering, I think $20. But okwakathesi i-section esingathi ama-municipal police angabe yiwo a-enforce ama-bylaws balutshwana. So right now we don't have enough manpower ukuthi sihambe sikhangela wonke umuntu olahla amaphepha ngoba baningi laba bantu.
Eyokubuthwa kwamabhimu ke bathi abantu bakhala ngokuthi njengeburombo kuthiwa bese behlale isikhathi eside amabhimu engabuthwanga.
There's an article ephumile ngolwesibili, yona leyo sesingene ezintweni indaba yeburombe maflat ukuthi inesikhathi eside ama-allegations abanye bathi 10 months, I don't know, but nxa sibona ukuthi yona i-council ayisakuthi izizo yesikhathi isuke kudanisa ngoba lapho abantu abaphila khona and sesikhangela indaba zona ezeseziqalisile e-Typhoid e-Harare and so forth and sidaringe ukugcwala kwabantu eburombe, it's a health hazard. So khonokho abathi bakubonile kukhona i-council iyazama kodwa ngibuka ngani
iburombo yona ngwaye as a settlement yayikufana ukuthi indawo liyana abantu labana bemuve, so officially I think i-council yayisithi abantu labana bayamuva but izivilezane i-council sihambile yazikhupha and we are going to monitor that area.
Imizi yakobulawayo isiminengi njalo siyaqhela ubulawayo. Lina njengo-council selaqhelisa na inhlelo zenu ezinjengamaphayiphi, impompi zamanzi, impompi zesuwa?
Esikwenzayo njengedorobho, because kufanele sinanzelele idorobho nxa siliyakha. For instance, kathesi kulama-stands aservisayo kwezindawo ezinjengabo emagodi labo seluveve. Ama-requirements ukuthi nxa singakaphi abantu ama-stands, siyaqala siservise indawo, sifake imigwaqo, sifake i-water, sifake isuwa. Abantu balahlela phansi izibi, amabhanana, yonke into, ngoba bethemba ukuthi u-council uzadobha. U-council laye kathesi, because of financial constraints, ngeke sagcwalisa every street corner ibe lo muntu othanyelayo. It's not practical. Siyakwazi ukuthi amabhina ashota, but kwesinye isikhathi litter you hold on to it uze ufike ngekhaya. So siyabonga ngoba siyakwazi ukuthi there are lots of efforts at community level. Bakhona izakhamizi abayenza ama-clean ups, bakhona abanye esisebenza labo futhi kuma-road shows. Sifundisana nasezikolweni sesingenile to try and teach our young children ukuthi izibi ufanele siziphathe kuhle.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sekhansili yakobulawayo ubexoxa endawonye lonkosazana Nozipho Moyo ngokuhlanzeka kumbe ukungahlanzeki kwedolobho lakobulawayo. Bebelo Praxedis Jeremiah we Studio 7. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithi zikhangelele umnyaka ka-2017 olukhoni ikakhulu kumathuba emsebenzi aqhubeka encipha. Kubika uMartin Gwenya.
AbeZimbabwe abahlala eBotswana abasadinga kumba balahlelwa emsebenzi nyakenye bathi abafaki amathemba amaningi ukuthi 2017 kuzabaphathela amathuba angcono. Umnyaka ka-2016 uphethe kubi kwabanye abeZimbabwe abalahlelwa imisebenzi eBotswana, ugoqela ngisho amadokotela, ababalisi kanye ngisho labafundisi emasontweni. Lokhu ngesikhathi leBotswana lisithi likhangele ukufaka imisebenzi eminingi ezandleni ezalwanzalo hatshi abavela phandle kwelizwe. Unkosazana Irene Mpofu sele minyaka emithathu esebenza njengombalisi kuleBotswana kodwa usanda walahlelwa umsebenzi, ngakho uthi kakhandelanga ukuthi amathuba evuleke ngomnyaka omutsha noma nje engakalahli imbeleko.
Asikhangelelanga okuningi ngo-2017 noma nje sizaqhubeka sidinga ukukhanya kuyoma ngisho lakhona apha eBotswana lapho iningi liqhubekayo lilahlekelwa imisebenzi, manje thina isivela ngaphandle-ke.
Kodwa uthi ukuphindela ekhaya akuqumi ngisho kancane engqondweni yakhe.
Ngisho asicabani ukubuyela ekhaya, into yokugcina leyo ungangcono sidubeke silapha ngoba ekhaya kome ngamandla.
Umnumzana Tshenjelani Dube uthi laye ubona into zingantshintshi kakhulu ngomnyaka 2017 noma nje iqhubeka le themba lokuthola umsebenzi ongcono. Yena ufike eBotswana nyakenye kodwa kakenelisi ukusebenza.
Siqhubekela phambili siyidinga imisebenzi kodwa nje khanya kunzima ukuthi uyithole imisebenzi le emazweni angumakhelwane noma nje kungcono kulasekhaya kodwa ziyabuya zona.
Ekupheleni komnyaka ka-2016 abeBotswana abafika inkulungwane ezilithumi balahlelwa imisebenzi, waqubula ulaka lwezalwane zeBotswana ezathi uhulumende wazo abone ukuthi udala amathuba emsebenzi. Lokhu kulakho kuvalela phandle izalwane zakwamanye amazwe emathubeni emsebenzi ekhona eBotswana. NgoMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 ngesavunungula eBotswana.
Obe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT eGwanda South umnumzana Ridas Clow obhubhe ngempela viki ungcwatshiwe emzini wakhe eNgwali namuhla. okhokhelela umsebenzi ngumsekeli kamnumzana Morgan Tswangirai unkosazana Thokozani Khuphe. Yena uchaze uTlou njengeqhawe ebelizimisele njalo lisebenza gadalala ukulwisana lombuso omubi owezano PF. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations iyaqala kwele Gabon ngomgqibelo lapho iqembu le-Cameroon elizanqikilana khona lele Burkina Faso kuthi ele Gabon lidibane lele Guinea-Bissau. Amaqembu la akusibaya sika-Group A. Amaqembu akugroup B wona azalandela ngesonto lapho eleSenegal elizadlala khona leTunisia kuthi eleAlgeria lona lidlale leZimbabwe Warriors. Sixhume incwethi kwezemidlalo omuzi wethu uHadebe sambuza ukuthi ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe leAlgeria.
Uzananzelela ukubana bahamba belo umqeqetshi ongwalapha eZimbabwe, amanye amazwe alabaqeqetshi avela ngaphandle kweAfrika. Uzananzelela njalo kubana kulabadlali abangabaningi kakhulu abadlala ngaphandle kweAfrika kuqembu leZimbabwe, kodwa amanye amazwe alabadlali abaningi avela khona le eEurope. So kuqakathekile ukubana sikukhangelesise khonokho, sibe sesikhangelisisa njalo lokuthi besekulesikhathi eside singayi kuNations Cup, abahambi nje abafana beyezikholisela. In the process of ukukholisa kukhona ukubana bemangalise amaqembu amabili amathathu.
Uvama ukuthi ibhula sangoma Hadebe akusibhulele, ubona izalankomoni kumdlalo weZimbabwe wakuqala ngesonto leqembu leAlgeria?
Iqembu leAlgeria liqembu eselike salitshaya phambilini, kodwa kumalungiselelo abo lenze kakuhle. Kungangithokozisa mhlawumbe ma ngingabona iqembu leZimbabwe lisenza khonokho elikwenze eCameroon, lisenelisa ukubana kube yi-1-1 kumdlalo wokuqala. Kungabe kuyinto enhle leyo ababe beyenzile abafana. Ngibona bezenelisa abafana ukubana bethole umhlomelo i-point kumdlalo wabo wokuqala.
Umuzi wethu Hadebe yincwethi kwezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Ngiqoma nini ntombenhle litshaheli dala uJays Marabini machaha wodwa esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa zingakehlukanisa sikhangele ebezihamba phambili. Abaqinisihlalo bezabelo zebandla leZANU-PF basola umnumzana Emerson Mnangagwa ngokudlelana labahlamuki. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni basola uhulumende ngokubethesa icala lokubangela ukumemetheka komkhuhlane we-typhoid. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo ngenjabulo Muntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.